sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela enhlolisiso eyenziwa yikhomishini yabekwa kudingisisa imbangela yezehlakalo zodlakela zikamhla ka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha.
Ungananzelela zonke lezi zinto ezinhle ezimenyiweyo yi-commission leyi yizinto upresident Nelson Chamisa aloke busy ekhuluma ngazo ukuthi hayibo kakube lokukhulumisana kwele Zimbabwe lethe ukuthula lengqubekela phambili, kodwa ngemva kokuba sakhulumisana salungisa imithetho.
Ivandla leMDC liyalandelwa ukuthi yilo elabangela udlakela olwaqhamuka mhla ka 1 kuNcwabakazi lisola impumela yi-commission kaMohlante. Abenhlanganiso yabalwa impiye enkululeko yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association lamhlanje bafole besiya ofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya kusa ugwalo lwezikhalazo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela enhlolisiso yenziwa yikhomishini yabekwa kudingisisa imbangela yezehlakalo zodlakela lukamhla ka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha abaningi balimala ngemva kokudutshulwa ngamasotsha. UMavis Kamausethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula le report eba ofisini yakhe eMunumutapa building lamhla, uMnangagwa uveze ukuba leyo khomishini eyayikhokhelwa ngowake waba ngumkhokheli wakule South Africa uMnumzana Khalima Mhlante yathola ukuba ukungenela kwabakubutho ngalolu suku ukuqeda udlakela olwaseluqhamukile kwakulungile, njengoba likhomishini sithi impilo zabantu kanye lempahla kaZulu kwakusengozini yokubhidlizwa yilabo ababetshengisela. Kodwa uMnumzana Mnangagwa uthi lolu gwalo lwekhomishini lukubeke sobala ukuba sasingekho isidingo sokudutshulwa kukaZulu mahlayana ngamasotsha.
Whilst the deployment was lawful, the operational framework in terms of Section 37, subsection 2 of POSA was not followed, in that the deployed troops were not placed under the command of the regulating authority due to time constraints as acknowledged by the Commissioner General of Police. 4. Whether the degree of force used was proportionate to the ensuing threat to public safety, law and order. A, given that property and lives were under threat at various locations, and in light of the inability of the police to disperse the protesters, the firing by the army and the police of warning shots in the air in pursuit of their stated mission, which was to clear the CBD of violent protesters, was proportionate. B, however, the use of live ammunition directed at people, especially when they were fleeing, was clearly unjustified and disproportionate. C, the use of shamboks, button sticks, and the rifle butts to assault members of the public indiscriminately was also disproportionate.
Lolu gwalo luveze obala ukuba inkokheli ebandleni le-MDC Alliance yiyo eyabangela ukuba lube khona lolu dlakela ngalolu suku, njengoba kwakusobala ukuba yayingeke yamukela impumela yokhetho eyayizabeka umkhokheli wayo uMnumzana Nelson Chamisa ukuba enqotshiwe. UMnumzana Mnangagwa uqhubekele phambili esithi lolu gwalo luveze obala ukuba bonke abalahlekelwa imiphefumulo ngalolu suku kuze kube lalolu dlakela kwabangelwa ngabakubutho.
The Commission's finding on a balance of probabilities from all the evidence received is that the deaths of these six people and injuries sustained by the 35 others arose from the actions of the military and the police. At least 6 persons sustained injuries as a result of the actions by the protesters. Several people and institutions had their property, including vehicles and wares, either looted, damaged, or burnt. A detailed list of these is attached as Annexure 8. It is found in there. In addition, the negative impact of the riots on the economy of the country as a whole has been assessed and reported on by the Minister of Industry and Commerce, Annex 9. It's there.
Kusenjalo li commission ikutaza ukuba bahlawulwe bonke abalahlekelwa izihlobo njalo lamapolisa aphange enze uphenyo lokudingisisa ukuba ngobani ababangela ukufa lokulimala kwabantu ngalolu suku okubalisa ukusebenzisa ubufakazi baba kubutho abathathwa imifanekiso lamavidiyo bedubula beqondise imibhobho yabo kulabo ababetshengisela. Le report yethulwe lamhla ikhuthaza njalo ukuthi abedale lephalamende kumele bathathe amanyathelo uguqula umthetho ukwenzela ukuba abenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC ibekelwe isikhathi esibethiweyo sokubana yethule impumela yokhetho lukamongameli. Ikhuthaza njalo ukuba uhulumende ahlawulele bonke abalahlekelwa yizihlobo njalo asize imuli eziseleyo okubalisa ukusa ingane zabalahlekelwa imiphefumulo ezikusibanga sokuba sesikolo ezikolo. Ikhomishini ebikhokhelwa ngumnumzana Mohlathe ikhuthaza njalo ukuba iguqulwe njalo imithetho elawula phezu kokusa abakubutho ezitaladeni lapho kuqhamuke udlakela ngesikhathi esebenzisana lamapholisa ukwenzela ukuthi kungaze kwathatha isikhathi eside ukuthatha amanyathelo nxa sekudingakala ukuba baphume. Njalo ikhuthaze ukuba lapho amapholisa labakubutho nxa bethe baphuma bangena esitaladeni ukuyaqeda udlakela badinge indlela zokusebenza ezinqabela ulahlekelwa yimpilo kwabantu ngesikhathi betshengisela. Lolu gwalo lwale report lusole njalo abamankampani athapha izindaba ukuba ebeloba ngendlela engalunganga akahulumende ukuba ayeloba ethatha uhlangothi lukahulumende ngesikhathi sokhetho kuthi lawo asebenza ezimele wona ayibhala ngendlela yokuthatha uhlangothi lwabebandla eliphikisayo le-MDC. Kusenjalo umnankagwa uthi useza ihlolisisa li-report yena lohulumende bese bebona ukuba kuthathwe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo weStudio 7 uxoxele uDr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa yena oqale ngokumbuza ukuthi uthini ngale impumela.
Lanxa i-commission leyi ilabantu bezanu abanengi ilabantu bazonda i-MDC abanengi kusuke kwabanzima ukuthi kuqanjwe amanga kumbe kungakhulunywa iqiniso ngendlela ukuthi wabona ukuthi basuke bakubona ukuthi hayi abantu babulawa lebutho abantu babulawa kumbe ngamapholisa njalo ukuthi ukusetshenziswa kwemibhobho ebantwini bekuyinto engaqondanga bathi lamapholisa kufanele anikwe imfundo yokuthi kusetshenzwa njani lokuthi imithetho ilungiswe. Nanzelela zonke lezi zinto ezinhle ezimenyiweyo yi-commission day yizinto u-president Nelson Chamisa alokhe busy ekhuluma ngazo ukuthi hayi bo kakube ukukhulumisana kwele Zimbabwe silethe ukuthula lenqubekela phambili kodwa ngemva kokuba sakhulumisana salungisa imithetho ukuthi ifanele constitution saqinisa inhlangothi ezizimeleleyo zonke ezifana labo Human Rights Commission labo Electoral Commission njalo njalo zenezo izinto ezikuhlelo President Nelson Chamisa ukhanya ngani basuke balubala kahle uhlelo luka president.
Bathi njalo amapolisa kumele afundiswe ukuqhuba umsebenzi ngendlela ebukekayo ngendlela eqondileyo njalo engathathi hlangothi. Lithini ngalokho?
awuboni ke yiyo lento ekade ivele ikhakhalelwa ngabizizane za kwele Zimbabwe ukuthi hayi amapolisa kenze umsebenzi ngendlela ehloniphayo ehloniphekayo njalo lenza ukuthi bale lokhu bethenjwe nguZulu wathi besetshenziswa zinhlangothi ezithize kumbe ngama-political party athize kumbe ngabantu abathize ngibona ngani khona lokho kuyinto ebukekayo kakhulu kodwa singakhohlwa ukuthi le impumela isuke yangcoliswa ngokuthi iqale phambilini ngokuzama ukuthathela uZulu weZimbabwe ilungelo ilungelo lokutshengisela elilo eliphuma ku-constitution.
Lo Dr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Nxa ngiyikhangele impumela yekhomishini ngibona ngani amadlulelayo labo labomama bazamile ukwenza umsebenzi wabo ngendlela okade kumele bekwenze ngawo ngoba bakhangele inhlandla zonke abazange bekhangele inhlandla yinye. Siyababona lapha bechophoza okunye okwenze ngamapholisa ngamabutho ngapha futhi bechophoza okunye okwenze ngizinkokeli eziphikisayo ezamabandla aphikisayo ezakhuluma ezizinto ezadala ukuthi kuqine kusuka nakhonokho. So ngibona ngantiwa nxasukulandelisisa konke abangabe bekufezi lapha bakukhuluma ingasisa esigabeni esinye esingayenzi ukubana mhlawumbe elakusasa sikwanise ubamba umumo onjenganalo owasehlelayo ngemva kokhethelelo olukajula ibent.
Ngiyazi baba uChuma ngawisiso sikhulumeli sebandla lezanu p f kodwa ngokubona kwakho ubona ibandla lakho lizamukela yini izixwayiso lezi ngokugcweleyo?
Well ukutsho kahle kubana mina ngisho sikhulumeli sezanu p f kodwa into engiyaziyo ukuthi izanu p f libandla elibalulekileyo njalo elinokuzithiba nokulandela komthetho. Ikhomishini le ifake ngumongameli wethu isiyenzile umsebenzi wayo sokuyethuliwe phambi kwethu. Into ekuqala umele sihlale siyazile ba into yenzile eyenzekileyo ayenzanga izanu p f njengalibandla lethu yinto eyenzakala phakathi kwabantu abaphikisayo nohulumende emelelwe ngamapholisa wasokungenela amabutho ngenza kuthi amapholisa ayesehluleka ukubambe umumo ngenxa kuba kubale utshani wacela kungena abesiwe thina abezanu p f lathi besingabadlali enkundleni konabo besingama-players. Ngakho-ke okukhulunywa ngurefu kumbe ukhomishina waworefu sikulalela lathi njengoba abanye abaphikisa labo kumele bekulalele kunjalo bese sithatha from there siqhuba sisiya phambili.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu p f sixoxelaye ekobulawayo. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa lengcothi kwezombusazwe umnumzana Denise Zulu Macaphulana.
Abantu abaningi baba abayizayibona imiphumela yalolucwaningo lophenyo bazojabula mhlawumbe ngama-recommendations lemichitho emibili emithathu efakiweyo ukuthi kukompensethwe abafelwayo njalo kumiswe emthethweni laba ababulala abantu nokuthi kuphenywe udaba lwebhukurawundi ukuze luqondiswe kahle. Eqinisweni lamaqiniso abantu abangasoze bakunanzelele lula yikuthi sokuzahlukunyezwa abantu abathile abanye abangamasotsha njalo labo abafelwe ngabantu babo baphiwe izimali ezithile kumbe kwenziweni kodwa iziganyi ngokwazo ezathumela amasotsha la ukuthi ayebulala abanye abantu njengabo ziyasala lokho ezinjalo zingazange zamiswe emthethweni. AmaZimbabwe kazana abangamasotsha labangama-civilians yibo sebephuma endabeni bengama-victims bengababuleweyo bengama-victimizers bengababuleleyo kodwa abanikazi balolu dlame abayibo abathumele amasotsha bawanika umlayo okuthi ayedlukula abantu amagama abo kaqanjwa kabambiswanga ngaphambi komthetho njalo akukhulunywa ngokuthi kwenziweni nabo.
Umbona ezilandela yini izixwayiso zalikomishini umongameli Mnangagwa?
Angimboni ezilandela kakazabonise emva kwakhe nakhathesi kwakhe ukuthi ungumuntu ozimiseleyo ukulwa le corruption ngempela, ukulwa lo dlame ngempela, lokugukula umumo welizwe ngempela. So kungathi isikhundla sase usathele ukuzivikela amacala akhe lokuvikela amacala abangani bakhe asebenza nawo. Ngulwane umuntu esingathi ngesilungu u-defensive akazange achaya izandla wazivula yena ngokwakhe enhliziyweni nasengqondweni ukuthi alalele okukhulunywa ngabantu bokukhulunywa ngumthetho ofana nalowo phawulwa yikhomishini le. Kungaba isimanga ukuthi okokuqala engalandela izixwayiso zale commission. Ngakho abantu beZimbabwe bangathatheki besuke bejabule masinyane bekumele izigange ezinye ezathumela amasosha ngoba amasosha athunywa ukuthi bahlasele abantu abangaphathani izikhanya. Kube yiso ezimiswa phansi bomthetho labo njalo abasezikhundleni eziphezulu nakuyibo abanikezelinayo ukuthi abantu bagikile behle kulezo zikhundla zithathwe ngabantu abanezandla ezihlambulukileyo ezingelagaya.
Umnumzana Denise Lomacaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe wexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Luyalandela ke uhlelo lwe live talk lele Ntungameli Nkomo with the connection to Melanie text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Japan selethule uhlelo lwalo lweminyaka emihlanu elandelayo lweziqondiso zomvikelo walelo lizwe ezokuqinisa ukuzivikela kwalo ekuhlaselweni ngumakhelwano abafana leChina leNorth Korea. Lanxa abantu bakwale Poland betshengisele besola inyathelo likamongameli Andrzej Duda lokwehlisa iminyaka kumele omahluli bomthethwandaba waphezulu elizweni okumele achiye umsebenzi izolo, usayine ugwalo lokwethulwa kwalowo mthetho edalele ephalamente ukuze omahluli baye ekuphumuleni masinya kulakuqala. Amanye amalunga enhlanganiso yabalwa ngumpi yenkululeko, iningi labo bangabe committee ebona ngenhlala kahle yamalunga aweZimbabwe National Liberation War Veterans Association, AO Welfare Team, namhlanje bafole besiya ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuyakusa ugwalo lwezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelelwa iholo lempentsheni. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abalwa impi enkululeko abangaba ngamachumi amabili namhlanje batshengisele ngokufola besuka e-Africa Unitske belindwe ngamapolisa beqonde emahofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa befuna ukuyanikezwa ugwalo lwezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelwa inhlawulo zabampentsheni lokuthi zigcwaliswe izithembiso ezenziwa ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lwalonyaka. Okwamanje abalwa impi enkululeko baphiwa impentsheni yamadola edlula kancane amakhulu amabili $234 ngenyanga. Ngakho-ke bathi bafuna ukuhlawulwa inkulungwane ezimbili zamadola ngenyanga abayithenjiswa mhlaka-1997. Ngakho kumele ihlawulwe kusukela ngalowo mnyaka. Okutshengisela lokhu kuveza sobala ukuthi kulokufufuthela phakathi kwenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko njengoba kade bekhona namhlanje bosole kakhulu unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association njalo engumsekeli kamphathi ntabo obona ngendaba zabantu bempi yenkululeko umnumzana Victor Matema Danda besithi uyehluleka ukumela izifiso zabo kuhulumende. I-Studio 7 kayisenelisanga ukuzwa umbono kaMatema Danda ngalolu daba kanye lesikhulumeli senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Douglas Mahia njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI iphawule ugwalo olulesihloko esithi Perceptions on Corruption and Service Delivery in the Mnangagwa Dispensation, lapho abaveze ukuba udubo lwenkohlakalo lokhe lubhahile elizweni njalo aluqedwanga ngokususa kwaye ngumongameli uRobert Mugabe embusweni ekhuluma ekusungulweni kwalolu daba umkhokeli wenhlanganiso le umnumzana Petsai Rwanya uveze ukuba inhlanganiso zikahulumende ezifana lolwamapholisa kaziqinisi umsebenzi wokulwisa ngalo dubo lwenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iningi lithi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uzaba ngcono, njalo lo hulumende enelise ukufeza izikhalazo zababalisi kanye labodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokulithola ngemali yedola leMelika. Lokho kwenzakala inhlanganiso yezimstats isanda ukwethula umbiko otshengisa ukuthi umnotho welizwe wehle ngesilinganiso sokwedlula kancane ichumi ekhulwini, i-10.16% kunyanga ezilichumi lambili ezedluleyo. Ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kuchera uchasisa ngalokho.
Kutshengisa ukuthi kule nkinga kumnotho wethu okwenzeke ukuthi inflation ibe khona ukukhwela kwentengo kumbe kwempahla esetshenziswa ngabantu on a daily basis. So into ezinjengama-basics usakhumbula ukuthi isinkwa sesi-$0.45 amafutha we-cooking oil aseku-$7 nxa ungamathola kodwa emsika wensitha aku-$10. So into ezinjengalezo yizo ezikhwezi inflation ukukhwela kwentengo ngendlela le ukuthi abantu sebesebenza imali eziningi ukuthi bazuze abangafuna ukuthi bakusebenzise langa ngelaka.
Iningi eligoqela umnumzana Neva Nyahunzwi owenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lithi akusomlando walo ukuthi uhulumende uyithatha ngaphi imali, yena kufanele ethule inhlelo eziza kwenza impilo ibe ngcono.
Kufuna thina ukuthi kona nxa bengafuni ukuthi kona sekhole ngama US kumele izinto zonke lezi ezibiza ama US dollars kathesi siyahamba kuma private doctors bayafuna ama US dollars. And uMinister of Finance ngokwakhe uMthuli Ncube uthe yena singa import izimoto kumbe singathenga ezinye izinto outside nxa sesideclare laphana kumele sisebenzise either ama rands la ama US thina sithe siyathola ngapi thina lokho sikhola ama RDG. Yes. Kasi ama teachers vanikwe kudwa kona hit bonus but ikiti le kayiso bonus. Indaba sebekhiphile i-housing lo transport allowance. Mina lapha eMadebele North ngile more than 21 ama teachers abangazuzanga i-bonus and i-reason ukuthi kona indaba engazuzanga i-bonus asitholanga. And laba abayizuzileyo i-bonus le ayikwananga bakhiphile i-housing lo transport allowance iyafunakala. Kona ama 9 months that isendi vele kunengi u-Secretary General uRaymond Majori wanika u-president incwadi elama ilesikhalazo ezababalisi.
Umnumzana Kuchera uthi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uza kuba ngcono kunsuku ezilandelayo.
Awukhanye ukuthi izabuyela emuva, ngibona njengani izaqonga ngoba is a result of ukungasebenzi kwe-economy yethu. So khathesi uyabona ukuthi silama queues amaningi awe-fuel. I-inflation sayibona iqonga ngoba abantu bayabekhweza intengo. Nxa amafutha ezimoto engakhwela intengo yawo uyabona ukuthi it will have esingathi i-ripple effect, into zonke ziyalandela ukukhwela kwentengo yamafutha ezimoto. So angiboni ukuthi khathesi for the next 2 or 3 months kuzalunga. Ngibona njengani inflation izaqhubeka ikhwela until sesibonile ukuthi into ezinjenge-fuels sezikhona.
Lanxa uhulumende esithi ulamacebo okuvuselela umnotho welizwe agoqela olwe-transitional stabilization program, iningi lithi kusobala ukuthi awancedi ngoba ilizwe lingelamafekithali njalo lingazikhandeli impahla ezingaletha imali yakwamanye amazwe kanye lemisebenzi elizweni.
Okay. nelikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemithelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra bakhuthaza abachayeli ukuthi basebenzise ubulembo beinternet ukuthola incwadi zokuchaphisa imota emngceleni ama temporary import permits ngesikhathi iningi lilungisela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCabron kweleBotswana.
Iningi labachayeli beZimbabwe baseBotswana bamukele ngenjabulo inyathela lohlangothi lweZimra lokuthi kutholakale kalula ebulenjini incwadi zokuchaphisa imota abazasebenzisa ngesikhathi beseZimbabwe ngekhefu ezama temporary import permit ama TIPs. Inyathela lelethule ukuqaleni kwawonalo umnyaka kodwa iningi belokhe lingakwazi kumbe kulehlakana elithola ama TIPs ngalendlela. Ngesikhathi iningi lilungiselela ukuphuma lisiya ekhaya ngekhefu lekhisimusi, iZimra yethule umbiko ikhuthaza abachayeli ukuthi bafune ama-TIPs kalula ebulenjini be-internet. Abachayeli abathola ama-TIPs ebulenjini bathatha isikhathi esifitshane emngceleni uma bengena elizweni ngoba bengasela sidingo sokuloba kakutsha emaphepheni. Umnumzana Andrew Ndlovu osebenza eHebron uthi inyathela leZimra liyancomeka ngoba kuzehlisa ukuminyana kakhulu ngamakhefu afana lawe ikhisimusi.
Siyabonga kakhulu ukuhlelo olwenziwe yiZimra olokwenza electronic lokho esingathi ukuthenga ama TIPs endleleni ungakafiki unqabela ukuma isikhathi eside emngceleni lapho ukuthi ngesikhathi sekhefu kusuke kube nzima kakhulu ngoba kuba nemizila emide abantu abayabethenga la makhefu. Ngase sivunyelwa ukuthenga electronically kuyasisiza kakhulu ngoba
unkosikazi Ellen Dube uthi lokhu kuzaphathisa kakhulu ngoba abachayeli beqeda isikhathi eside bezama ukuthola incwadi zama TIPs.
Siyathaba kakhulu ngalokho sokwenziwe ngeZimra ukuthi sikwanise ukuthi siclear izimoto singakafika eborder ama TIPs siwa clear online. Kuyasisiza ngoba ama drivers sami isikhathi eside.
Noma nje ukusebenzisa ubulembu kuncenywa linengi, umnumzana Khumbulani Nkomo yena uthi udubo olungaba khona ukuthi imitshina yeZimra yenza kube lula ukuthola lezi ncwadi ihlale isebenza.
Okwenziwe yiZimra ukuthi abantu bekhokhele imithelo yokungena kwezimota ama-TIP ngalindlela kuyinto enhle njalo yiyo indlela yokuya phambili. Siyananzela ukuthi kade sesikhathi se ese advancement in technology into eziningi vele sokufanele zenziwe ngemtshina ayikhona ukuthi abantu bebe siyalayina amanywadi kuyahlupa. Lokhu kuzanceda kakhulu abezimoda ukwenzela ukuthi bephange ukukhiya. Okuqakathekileyo ukuthi iZimra ibone ukuthi system ihlala isebenza kwesensikhathi kuyenzakala ukuthi network lento ezinjalo kungasebenzi kahle kube sokusiba yi-inconvenience ebantwini.
Abachayeli bavame ukuphuziswa ikufolela incwadi zama-TIPs ikakhulu emngcweleni emibili ehlala isiphithiphithi eye-Beitbridge kanye le-Plumtree. Sokuqalile ukuphithizela ikakhulu e-Beitbridge, abavela eGoli besiya ekhaya abaziwa kakhulu ngokuthi izinjiva sebeqale ukungena elizweni ngobunengi. E-Plumtree bekungakaphithizeli kangako ekuqaleni kweviki kodwa iningi likhanyelela ukuchayisa emsebenzini ensukwini ezilandelayo lalo lilubhekise ekhaya. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
singakagqibi uhlelo lwethu lamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela enhlolisiso yenziwa yikhomishini eyabekwa ukudingisisa imbangela yezahlakalo zodlakela zikamhlaka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha. Ibandla eliphikisayo leMDC elikhokhelwa umnumzane Senchamisa liyalandula ukuthi yilo elabangela udlakela lolo. Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ifolile lamhla isiya ehofisini kaMnangagwa. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.